Abomanyane wenhlanganiso esebenzisana lentatha lezindaba elizweni eMedia Alliance of Zimbabwe bathi kumqoka ukuba kwenziwe lokho ngesiphangiphangi. Ingcwethi kwezokukhulumisana loZulu umnumzana Lennox Mhlanga uthi kumele lusizwe loluhlangothi njengezinye zonke elizweni.
Emsebenzini lapha kuthola ukuthi khona intatheli azitholi imfanelo engani ingabaphilisa. Uhulumende kumele akukhangele khona ukuthi intatheli zezindaba lazo zithole ama-bailout ukuze zenelise ukuphila lakho ukusebenza ngendlela efaneleyo.
Isikhulumeli enhlanganisweni yentatheli zindaba esacathulayo ye-Young Journalist Association uLeopold Mnende uthi vele asezidubekela lamankampani ezindaba elizweni.
Siyakwazi abanye sebetshele kwathiwa bazabe benikwa 50% of amasalari abo. Abanye sebefakwe on ama-leave kuthiwa like limi ukubuya emsebenzini. So lokhu abakukhulumeyo ukuthi amakhampani akumidiya lawa azafuna imali yisicelo sibili esizwisisekayo, kodwa siyayazi ukuthi iZimbabwe le imali engayo ngeke sayithola. So hayi, kuphonga ukucela nje enxa kungenzakala, but hayi amboni kusenzakala.
Kuthi umgcini sihlalo wekomidi ebona ngokwethulwa kwezindaba lokusakazwa kwazo ye-Media Information and Broadcasting Services, umnumzana Prince Dubeko Spanda uvumelana lombono wokuhlengwa kwalolu hlangothi.
Abazame ngendlela zonke ukuthi khona bebone ukuthi khona intatheli zezindaba nxa zithatha indaba zazo, indaba lezi zileqiniso elikhona phakathi. Njalo nxa kuyikuthi kuyindaba liyana yokuthi khona indaba yokufuza ukuthi omunye laye eziphendulele ukuze kube balanced reporting. So kuqakathekile khona lokho ukwenzela ukuthi khona singabi ezintatheli zamanga kodwa kasibe ezintatheli zezindaba.
Uhulumende uthi uzimisele ukuhlenga lolu hlangothi lwezindaba lanxa engazange alubeka kuluhlu lwamankampani azotholiswa usizo ngaphansi kwe-18 billion eyabekwa eceleni nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.